So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Mugela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 30 kuLwezi 2017 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
amasigazi abathatha bathatha include laba abantu abasebenza out phandle kwelizwe ikho kwenzile ngani nandi khanyeli phansi labantu abazinga ukuzisebenza akwenzi mhlaka 2021 nabe buzo ukuzo celebrate Christmas bese ethola ithuba lokuzisebenza ukuvota.
Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi iningi lilokhu lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuswelakala kwamaphepha eneleyo. Siza kuzwa ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngokuthatha intambo zombuso kukamnumzana Emerson Mnangagwa osengumongameli.
Mnangagwa uyakwazi naye ukuthi ma ngabe khona kwenyakwenza ukuthi izinto zibe eZimbabwe zihambe kahle. Iyazi ukuthi ikhethelelo lelizaka ngekaluyo. Kuwa mina ngendlela engiyibonayo mbona ngathi kuzoba nzima njalo kuzofana nakhona okwenziwa ngumdabe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeZEC ithi iningi lilokhu lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuswela amaphepha eneleyo. Lokhu kwenzakala lanxa okhansila labanye abengafakaza ukuthi umuntu uhlala ngapi kanye lokunye. Unkosazana Ellen Shirietenga isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho uthi kodwa okujabulisayo ukuthi umthethwandaba ophezulu unqume ukuthi abantu abalabazali abavela kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens ngesilungu sebengavota ngoba lokhu kungakhuphula inani labavotayo elizweni. Asizweni unkosazana Shirietenga esichasisela ngokunye okwenzakalayo ekubhaliseleni ukuvota.
Kwezinye indawo kuba lula ukuthola izincwadi. Like besibona ukubesebenzelana kakhulu nama-councillor nama-commissioner of vote ukuthi bethole izincwadi ezama-proof of residence. But then kulezinye indawo sikulonganiki ama-proof ona la ahlupha. Especially like nxa sikhangela for instance ezindaweni ezinganinzi singathi ezingani ngama-peri urban. Like ngasikhuluma njengabo St. Peter's nabo Robert Nyoka ngale ngoba ukhansila wakhona yabe hlala khatshana and kuba nzima ukuthi befinyelele kukhansila wona lo. So besibona ukuthi abantu abanjalo bebeyongani kuyahlupha but besibona kwezinye indawo ama-headmaster yesikolo bebencedisa kakhulu. Abantu basabuya nje babuya bezorejista but inani loba nje alikafikelela ngawo. But abantu bayasukuma.
Njengamabandla lokho libakhuthaza abantu.
Siyabakhuthaza kakhulu njenganamhla vele besikhonapha khona sisayisa besisephumula ku-ward 17. Yikade sikhona sizama sincedisana labo eBulawayo Progressive Residents Association then abantu sibakhuthaza ukuthi bephume kurejista ukuvota. And bebezama sibili ukuphuma ngobuningi babo nalabade bezile umbikona lo siyabakhuthaza. But mina inkinga yami ekhona yokuthi iningi labasakhulayo nabanye abasebenzayo basebenza ku-diaspora kwe-South Africa Botswana and yili nani labantu abaningi abangekho abazasoze beyinelisi kurejista ukuvota. So ngenye into esesikhalela khathesi ukuthi iZEC yayi-extende i-voter registration period naleyo ukuthi kungapheli mhla ka-19 kuqhubekele le ngoba sometime ngoJanuwari ngoba nxa sikhangela inani lona lele labantu abazabe bebuya bevela endaweni zeGoli babuya ngeviki eChristmas and nxa befika ngeviki yonaleyo iZEC yabe sivalile uhlelo lokurejista ukuvota. So ngenye into ade sikhalela ukuthi hhayi sesibonile le ndaba yama-aliens ukuthi sisebenzile sesifuna ukuthi ku-extend i-voter registration period kukuthiwa inani lutshwane ngoba babekho nxa iZEC amafigazi abathathayo bathatha be-include laba abantu abasebenza out phandle kwelizwe. So sibona ukuthi yikho kwenza ingane inandi khanye liphaka abantu ababenga ukungezelela after mhlakani 2021 nxa bebuyile ukuzocelebrate iChristmas sehethole ithuba lokuresta ukuvota.
Abaningi bebelokhu besithi abalancwadi zokubhalisela ukuvota nje. Uhlupho lolu solunganeno yini njengoba sibona ukuthi bekule mzamo yokuthi abantu bencedise ukuthi bethole incwadi?
Kwezinye indawo luncedile but kwezinye indawo kalincedanga kakhulu ngoba nxa sikhangela kulabanye ukuthi like bekulama-cases ade sihlangana lawo kubo-St. Peter's ukuthi ubona maybe about 3 generations ezabantu abalama-birth certificate. So izini labantu bakombe benqade beboda bezama ukuncedisa laba bantu kuba nzima ngoba umuntu nase-over-18 abe sofuneka ama-fingerprints lani. So iprocess yangikhona isuka ibende ngoba gcina be-refer umuntu ukuthi hhayi unahamba e-town kobulawayo komsithethi. So ngenye into okubona ukuthi abanye abantu abayenelisanga ukuncedakala nge-process yonaleyo. Ebese sizakhangela ukuthi kulezinye izigaba okokuthi abantu bezethi basike maqala kulabantu be-registration. For instance, nxa sikhuluma amanye like kule iLupane East labo lebhinga labemzingwane kube le nkinga yona leyo. So kutho ukuthi labantu amayouth adekwanise ama-18 years kutho ukuthi behlulekile ukurejista ukuvota ngenxa yokuthi abantu ababhuzile ukuvota. So ngenye into okumele sibone ukuthi layiyalungisisa.
Lo nkosazana Ellen Shirietenga isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho sixoxelaye ekobulawayo. Uhulumende weleBotswana uselandule imbiko ethi owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usephiwe amalanga ambalwa ukuthi aphume aphelele elizweni lelo njengalokho okuphume emaphephandabeni. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngobudlelwane lamanye amazwe kanye lendaba ezenzakala phandle kweleBotswana unkosikazi Pelonomi Vincent Moitoyi uvumile ukuthi Umphoko ukhona kweleBotswana kodwa uyale imbiko ebhahileyo yokuthi leBotswana selinikeze Umphoko uze kufike ngolwesihlanu ukuthi aphume aphele elizweni. UVincent Moitoyi uthi Umphoko njengaye wonke umuntu ukhululekile ukuvakatshela eBotswana njalo uzahamba eZimbabwe ngesikhathi afuna ngaso. Ekhuluma ese-Abidjan e-Ivory Coast, uVincent Moitoyi uthi iBotswana ililizwe elikhululekileyo ngakho Umphoko yamukelelekile nxa efuna ukuhlala. Uthi uhulumende weBotswana wanikeza Umphoko indawo yokuhlala ngesikhathi efika ebaleka eZimbabwe esithi impilo yakhe isengozini kulandela ukungena esikhundleni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye weZimbabwe sehabulo nocubulwane zombusazwe uthi ungathi kuyamangalisa ukuthi ngesikhathi umongameli Khama ethakazelela ukungena kukamamnangagwa kodwa ngakwelinye icele evikela abayebedlelana lowangumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Into yakhona ungayikhangela ingathi yamangalisa to some extent ngoba kungani uhulumente weBotswana usupportana the new government yeZimbabwe but at the same time is protecting Umphoko, the former vice president who is associated with the old government. But ngokubona kwami, I think uhulumende walapha weBotswana is trying ukuthi to assist or ukusupporta esingathina yokuthula kweZimbabwe.
Uqhubeke esithi ugcina Umphoko yikumnikeza ithuba lokuthi asuthiseke ukuthi umumo weZimbabwe usulungile ukuthi abuyele.
Langapha bencinci mhlawumbe bebeloko becela ukuthi lawo indoda obuza ngalo ukuthi awusungabuyela yini ekhaya. I'm going to the situation ukuthi bathi ngapha sisupporta the new president ngapha sigcina lo siyamprotecta siyamvimbela ngapha or something like that. I think it's more ukuthi bathi uthini sibona ukuthi singasiza njani ukuthi kube lokuthula abantu noma bebalekile bebuyele ekhaya kuhle kungela efiyo ukuthi umuntu afika ngale lahlelwe ejele.
Umphoko kubikwa selobele uMnangagwa incwadi etshengisa isifiso sokuphindela ekhaya njalo uhulumende omutsha umtshele ukuthi haji akulazizilwane aphenduke eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Xabron kweleBotswana.
Ukuze sizwe ukuthi abantu bathini ngomongameli Emmerson Mnangagwa njalo kuyini abafisa ukuthi abenzele khona, uChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba, uEzra Chisa Sibanda labalaleli beStudio 7 Ababalisa uBhekisipho uNdlovu kanye loMbongeni abahlala wele South Africa.
Njona liwazi abantu abaningi bajabula kakhulu baba excited ngendaba ukuthi ke umgabe sehambile. Lingakhohlwa ukuthi kulabantu laba baleminyaka ngamathimu amabili belapha 20 years. Kulabantu abaclaima lokuthi ayipolitical asylum. Bancitshwa amaphepha, banamaphepha. Sebelahlelwe izihlobo eziningi ekhaya. Losing relatives but can't travel. So baba bathaba kakhulu ukuthi kuthiwa sokutshintshile ngakho bacabanga ukuthi bahambe babuyele ekhaya bayebona isihlobo. Kubuye njalo phinde besabe bathi hayi ukuphuma kuleli lizwe ama-elections ka-2018 engakabuyi ungaba le violence ke ekhaya nxa wona wawuyisiphepheli uyakwazi la ukuthi ubana ke awusavunyeli ukungena ngoba antu suwu-withdrawile iclaim yakho kutsho ukuthi nxa kungaba le violence ekhaya nxa abantu sebetshaywa futhi ungazama ubale kuze England bazayala ukuthi ungeni angeke uze ungeni. So abantu ke abalashuwa ukuthi benzeni ukuthi bahambe yini kodwa into engiyibonileyo abantu abaningi sebethenga amatikiti bathi kufuna dlala ikhisimusi ekhaya lonyaka babona ukuthi umongameli omutsha ukhanya ngani utshintsha izinto eziningi ikakhulu lemapholiseni ukuthi emgwaqweni lapha lokuhlukumeza walidala ukukwenziwa nxa befika njengama-foreigners ama-diaspora nxa befika eZimbabwe bayamiswa amapholisa nxa behamba imoto lezi abazayo eGoli azidluli roadblock ama-roadblock in 10 kilometer space yabona ama-roadblock ayi-3 or 4 so bathi bajabula ngento ayenzayo.
So njengoba usitsho wena ukubana bakhona abakhanya sebelungiselele ukuya kukhefu lekhisimusi ngabantu abaphendukayo yini futhi kumbe ngabantu abathi bafuna ukubona umuma ukuthi nxa kuhlaleka bahle bahlale.
Abaningi bathi bafuna ukuyabona ukuthi uhamba njani. Into ebesabisayo ichisi kakhulu yindaba le ukuthi kulama elections in 7 months time. So bayesaba abaningi ikho sithi bafuna ukuyabona ngoDisember ukuthi kambe kuyini abangawuqala kodwa bayaphenduka. Labana-ke bangena amaphepha yibo ade befuna ukubuyela kodwa bayesaba ukuphuma bathi kungenza lokhu kuliwe. So bangena amaphepha awusoze baphume bayasala. Abana amaphepha yibo bathi bazaphuma bayebona ukuthi umumo umi njani bese bejika baphenduke futhi.
Kuhle ukuthi kube lo tshintsho njengoba upresident ovele ekhona waphuma weli utshintsha kukuzo. Asikathembi siyafuna ukuza ekhaya siyeza vele sizasohla iChristmas sobona ukuthi ekhaya kunjani makubheda hhayi siyajika ngoauze ubathembe laba bantu batarabhana la ukuza kwakhe ethembisa ukubana imisebenzi nokuvuselela ilizwe weli uyathembisa yena sobona ngakho ya ngoba sihlupheke kakhulu uze siye siyosihlala iminyaka yonke esilami.
Okwenzakeleyo yebo kambe abantu bakujabulela because ukhitshwe umgaba esikhundleni kodwa okwenzakeleyo kuviolate iconstitution yeZimbabwe lanxa besithi ayiviolate lapha kusobala ukuthi umkhulu wamasosha ukhulumile ukuthi ufuna umuntu othola ama-liberation war credentials kusho bona ngezindlela umuntu ongelalo ongazanga empini kasozafakwa useZimbabwe angazi ukuthi kungathwani into yobuhlungu ukuthi ama-opposition parties akakubuzi khona ukuthi bacele i-explanation bakuzwisisa ukuthi uhamba njani. Amasosha la akhona aloke khona aseva ngaphansi kwamongameli lo omutsha ubusubuza ukuthi-ke njena kusiya kukhetho kambe nga ngokhetho langikhona kungaphuma kuthiwe mhlawumbe ujoyce mjulu sewinile kumbe utwangira sewinile kumbe ubani bani sewinile bazavuma yini amasosha ukuthi umbuso ujinjwe
zatshisa zalikhona kudala ebesifisa ukuthi iZimbabwe ngabe iyabuyela ibe lotshana yayikhokhona kudala kusiza kuradio 2 oguga mzimba into ezazibaluleke kakhulu ezimpilweni zabantu.
Hayi kuyabongeka la izifiso zikhona sivili siyazizwa ungaqhubekela phambili ngembono yakho
hayi only asibekezeleleni wapi asingafuna konke one isikhathi awula nto engathi ungayisikhathi sini afuna sihlangiseni konke fanisibekezeleni sibone ukuthi okunye kuyakuphi sesiphawula ngaba loguqula undi sibale lokhu fanisigilisa impala eyi-1 singahlangisi zonke sibone kuyengesikhathi sibone ukuthi uhamba kanjani.
Kwezwakala isibongile kakhulu Ndlovu.
Mnandi kulikhuluma odaba lolo lukamnanga kamnanga libonile sekwenza umnanga akula nto mina ngiyibhekelele kakhulu azoyenza kini ngoba lento leyo umnaka saloku izame kuye so vele izame kuye sisiyayazi yathile kakudala njalo umnaka into elizofuneka yenze phela laphana kuzinto ezisinto njalo labelungu laba abaphesiya laba naphela ikhona kufuneka babone phela izinto ezithenje kuphethele uhamba kahle abantu bengahlukunyezwa abantu bakhona ukudemonstrate-a kahle esenza izinto zabo ngokukhululekileyo bengahlukumeza kunamapholisa cause okwamanje sizobona futhi ma ngabe phela sekuqala futhi abantu bethukisana la umbuso kamnangagwa sizobona futhi amasosha beyabavimbela abantu bebashaya amapholisa beqala ukushaya abantu yinto esizoyibona futhi khonokho kade kusenzakala kumgabe kusenzakala kumnangagwa futhi khona lokho yiyo into umnangagwa kufanele ukuthi ayichange manje ngendlela mina engiyibona ngayo yeke kwenzeke khona lokho esandleni samnangagwa ngoba umnangagwa uyakwazi naye kokuthi ma ngabe khonokho engakwenza ukuthi izinto zibe spreads ezimbabwe zihambe kahle uyazi ukuthi ukhethelo lolo lizakangeka luwine so mina ngendlela engiyibonayo mbona ngathi kuzoba nzima njalo kuzofana nakhonokho okwenziwa ngumgabe angiboni futhi mina amazwe ezilitha usizo esandleni sikamnangapha ngoba umnangapha vele ngeke aze achange izinto ezihambe kahle kube ledemokhrasi ezimbabwe angiboni ngento lokhu kuchangeka phela lokho ngoba ma ngabe kwenza khona lokhu ukuthi ukuthi izalo phiye efanele kulini ekhethe futhi ngeleyo ngeminyaka ozayo ngiyibona iziwe so ukuzaluwini ukhetha umnangagwa kangeke avumele ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele umuntu wabo ngendlela iqondileyo lokho kungempela hambeni kuzoyindlela into ezenzeka kuphela kumnangagwa yikukhona lokhu okwade kusenzeka ngomgabi kuzoqhubekela phambili kusenzeka
lo ngumlaleli we-studio 7 uMbongeni obekhuluma ese-South Africa sizwe njalo uBhekisipho uNdlovu uMbongeni kanye lentathela izindaba u-Ezra Chisa Sibanda.
Lingakhuthwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulohulumente omutsha. Lizasibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lilakho njalo kusixhuma ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 laku-VOA Shona.
Abalandela umdlalo wenguqu bakhuthaza bakhuza umhlola ngokungakhethwa kwabonozinti kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka kwisigaba seCastleleg Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali abakhethwe ukuba yibo abadlale kuhle lonyaka ngabagoqela uChristian Ebubhalo, Ocean Mushure abeDynamos, uMoses Jackson loClemens Matawa abeqembu leChicken Inn, uDevon Chafa loDominic Chungwa abeqembu leCapes United, uKelvin Moyo kanye loRodwell Chinyengetere abeqembu leFC Platinum, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lilabadlali abathathu ababalisa uTeacher Wona Mavura, uTerence Sukamanja kanye loKeda Amini. Lokhu kutsho ukuba amaqembu amahlanu kuphela yiwo abela abadlali abangene kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka, njalo okunye okungajwayelekanga yikuba phakathi kwalaba badlali akulanozinti. Iyintatheli zindaba uLeslie Zibonele Moyo uthi abakhethileyo benze iphutha ngokungakhethi unozinti ngoba bebaningi abadlale kuhle lonyaka.
Ngibona ngathi abakhethileyo bazamile ukuthi badinge abadlali abadlale kuhle isizini yonke, kodwa nxa sikhayeleke uluhlu oluphumileyo uzabona ukuthi akula nozinti okhethiweyo, otshengisela ukuthi mhlawumbe kube lephutha khona lapha ngoba bakhona unozinti abangathi abalihlekana abadlale kuhle isizini yonke, okumele ukuthi mhlawumbe ngabe bathole kumbe oyedwa ukuthi bezamfaka kuluhlu lolu-ke abalukhethileyo.
Umdlali wenguqu odlalela iqembu leMutare City uRodrick Checha Mufudza yena ukuchaye indiva ukungabi khona kwabanozinti kuluhlu lolu loba nje kungazake kwenzakale.
Vele eZimbabwe ichindevre sihlala sila wo goalkeepers kuma superstars of the year, kodwa isiye question isuthi abazange baphefume, akuyenzi ukuthi thina sithi asithatheni goalkeepers whereas sila ama players abadlala phakathi baphefuma. So mina ngicabanga ukuthi iselection yawafair Indi homeki yabo ama goalkeepers ukuthi they must improve.
Intatheli izindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwayira Ndlovu uthi indlela okhethwa ngayo kumele iguqulwe ngoba kungani abakhethayo balenketha phechabi.
Indlela okhethwa ngayo ayisiyo. Ngesifiso sami ukubana nxa ukhetha umuntu izinto, ukhetha izinto odlile bonke, ukhetha abangavimba ngamuva abadlale kuhle, labadlala phakathi laphakathi enzikini, lalaba abagadli. Ngokubona kwami ama soccer stars yebo kulabanye abambonanani bafanele kuba khona kodwa abanye abangikhona angilensolo ngoba mbonanani kukhethwe amagama.
Abadlali laba abalitshumi lanye abangene kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle baphuma kumaqembu amahlanu ahlezi phezu kwengalane okuyinto emangalise uCaroline Matohwe.
From ama team angu-18 kukhetha abantu abangu-11 from 5 teams. So kusho ukuthi akula bantu abadlalayo from abangama team angaphansi abadlula abakhethiwe.
Umdlali onguye odlale kuhle okwedlula abanye uza kwethula mhla ziyi-9 insuku kunyanga kampalakazi lapho uza kwethula khona njalo umqeqetshi oncinti abanye lonyaka. Umdlali osakhulayo odlale kuhle lonyaka unozinto obambe okwedlula abanye kanye lonompembe otshaye kuhle lonyaka. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sithanda ukulazisa balaleli ukuthi lilakho ukusithumela imbono yenu kumbe libingelele abangane lezihlobo emsakazweni wenu oweStudio 7. Lingasithumela imbiko yenu enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kumbe kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Nansi eminye imilayezelo esiyithunyelwe ngabalaleli bethu. Ukhulekani Good Hope Nyathi uthi ngithanda ukubingelela umfo wethu, Young Brother Taibet Nyathi oseSouth Africa, mina ngilapha eZim Gwanda. Ingoma Soul Brothers bazobuya sibalindile, loba bengelamali. UTiboy Dube uthi msakazi omuhle, ngiqale ngawe. Ngiyabonga Dube. EGwanda emachecheni edatata. Ngibingelela umama usithokozile Nkomo lefamily yonke yakonkomo nomamphinda emagendleni. Ingoma ngicela ekaMiriam Makepa, umama uyajabula. Hayi, sizabona mbe sizalitshayela lezo ngoma. UBrilliant Mthokozisi Sibanda uthi okokuqala ngithanda ukubingelela wena msakazi, ngiphinde njalo ngibingelele ubaba omdala. Lo mdala unamajabona abahlala eKhama TV. Ngibingelele njalo bonke abangaziyo ngegama loku ngiphoxa elithi Chebechebe. Lokhu bekutsho ngoba ngafunda esikolweni seChebechebe Primary School. Kuzingoma ngicela eka Allen Ndoda entsha ethi Vumba Owakho. UPrince Dube uthi sanibonani lonke zinini zikaThixo. Ngibingelela umama loTata endaweni yaseNkayi kosikhobokhobo. UChampion Rakwe Pamela uthi linjani emsakazweni wethu. Ngibingelela ubaba lomama eKezi. Labantwana bami uPamela loTalent abasePlum Tringwizi, uNkulunkulu abe labo. UZikhali Godlwayo Ncube uthi ngicela ukubingelela izihlobo zonke zako Sangqutshe emabuze ngiseGoli. Ngicela ingoma yamageza noma yipi. Sizabona kumbe silawe leyo ngoma Zikhali. Unkunze Ncane Sicelo Mhlongo uthi ngithanda ukubingelela umama ozala mina Lecho Locho emabhanda labo bonke nje abomdeni. Ngithi liphile lapho nathi sise right ingoma Mxolisi Mr. Bones Dilika Jele. Ngiyabonga. Ubangani Mpofu futhi ngiyabingelela ukhulu logogo uMutamburi eJombe lezihlobo zonke. Yena ukhona le eSouth Africa uMpofu. Abanye njalo bathi siyabonga kuphela kumbe danki labo ngo Charity Mpofu, Privilege Dube, Siphathisiwe Sibanda, Nkosi Yazima Libancube, lo siyabonga Wellington Dixon Ncube. UPride J Dulo Ngiwane uthi kusiphi istation eJozi sizani bo. UMartin M Komo mphendula esithi kumedium wave noma udownload kuGoogle VOA Ndebele. Limqothoke lelo Nkomo kodwa ngempela kumagaga seseku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Njalo lilakho kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Siyabonga kini lonke elithumele imilayezelo yenu. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 0012024650318. Ukumbe liye ekhaseni lethu le-Facebook. Sibonge abasilobele incwadi. Umlaleli osilobele ekuseni uthe simchayele ubazobuya owama-Soul Brothers kodwa hayi simtholele ibhadi lami. Abanye sizabe lokhu sizama ukuthi silizuzele imiculo eliyifunayo libe lilalele ku-Studio 7.
Senze washado ngiyimbi mushiya ikhulu ngizala ngintejena. Senze watato ngiyimbi mushiya ikhulu ngizala ngintejena.
Soul Brothers othi ibhadi lami silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZEC ithi iningi lilokhu lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuswela amaphepha eneleyo. Sizwe njalo ukuthi abalaleli be-Studio 7 bathini ngokuthatha intambo zombuso kukamnumzana Emmerson Mnangagwa osengumongameli welizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.